Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukelako Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula amachumi amahlanu lambili.
Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho.
Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi isivala amanye amafekithali. Abanye bathi odokotela abakhalala umsebenzi bayala ukubelapha ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze kukhwezwe iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuncintisa kukhetho lukamongameli isuka kwengamachumi amane isiya kwengamachumi amahlanu lambili. Lokhu kumenyezelwe nginobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association, umnumzana Victor Mathematanda, emhlanganweni awenze le ntathela izindaba eHarare lamhla. Umnumzana Mathematanda uthe umuntu oleminyaka engamachumi amane kalungelanga ukuba ngumongameli ngoba uyabe engakazwisisi kuhle umsebenzi wakhe. Iningi lithi lapha ibandla leZANU PF lizama ukuvimba umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena oleminyaka engamachumi amane okwamanje njalo ozaba eseleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 kukhetho luka-2023. Ukungaphumelela lokhu umnumzana Chamisa kasoze enelise ukuncintisa kulolu khetho. Lokhu kusolwa kakhulu libandla leMDC. Untongameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Dlovu.
Ye bangabanye abalwa impi yenkululeko hathi bonke laba ke ngabakhuluma besekela ibandla leZANU PF. Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho. Okokuqala, i-presidency vele seyasethwa ngoba usekhontestile ele minyaka engu-40 uNelson Chamisa. Okutho ukuthi kakusela mthetho ongatshintshwa umnqabele ukuthi akhonteste ngoba kuzabe sokukhanya ukuthi kupersonali kulo muntu othile abazama ukuthi-ke bamnqabele ukuthi angakhonteste. Yikho nje bakukhuluma kodwa-ke kuphupha, akusoze kuphumelele lokhu abakuzamayo. Kuyakhanya sobala ukuthi ibandla leZANU PF liyamesaba kaChamisa.
Bathi isizathu esikhulu esenze baphuma lomcabango onje ngesokuthi nxa usufike iminyaka abayifunayo uyabu ngumuntu osevuthiwe osezwisisa ukubana ihofisi kamongameli iqukutheni, kanti ke bathi nxa uleminyaka elingana lekaChamisa uyabu ngakakuzwisisi lokho.
Yikukhuluma nje basele into yokwenza iqiniso kabalazi. EFrance umongameli uMacron ule-39 years, eCanada ule-31 years. Amazwe wonke aphumeleleyo aphumelelayo alabo mongameli abancane abalamasethi lama-40 years. Kwese kusithi-ke lapho kulamaxhegu khona kanjengabomnankagwa laba ilizwe liyahlupheka, abantu baswela ukudla, abantu baswela izimali kule mkhuhlane, kulakho konke nje okubi sebeluphele. Akulamcabango emisha kumbe umqondo omutsha abangawuletha kuthuthukisa ilizwe. Yikho-ke abakutshoyo kuyakusiqiniso kamazwe akhokhelwa ngabantu abancane bamazwe aphumeleleyo, yibo abantu abalonanzelelo abakwaziyo kumele kwenziwe ukuze kuvuse umnotho welizwe.
Ibandla lezanu PF lilawo amanani adingakalayo ukuguqula isisekelo sombuso edalele parliamente. Bengakwenza lokhu yiloba nini? Alubana bethe baqhubekela phambili kuyini elingakwenza lena njengebandla liphikisayo?
Ngaba soze bakwenze ngoba bayakwazi ukuthi lizwe leZimbabwe phezu kokuhlupheka okukhona liza isolate ke umhlaba lizimele lilodwa abantu bahlupheka ngoba ke umhlaba wonke jikelela soze uvume khona lokuthi kwenziwe ngoba kuyabe kukhanya sobala ukuthi kulo muntu othile awazama ukumnqabela. Yikho ke angiboni beza kwenza lokho. Ikuphupha nje kuzaphelela ke enkulumeni yabo kodwa ke soze kwenzakale.
Lo mnumzana Edwin Dlofu isiphathamandla se-MDC ubexoxa ecingweni hlontongameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi akumelanga abantu bethuswe ngokukhulunywa yinkampani ye-National Foods ethi isizavala amanye amafekitali ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi lokunye. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwele.
Lokhu kwethulwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuchiyeneyo le, umnumzana Tafazi Gomsarara okhulume lentatheli zindaba lamhla eHarare. Umsarara ukhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods isithi ilakho ukuvala amafekitali eHarare lakobulawayo ngenxa yokwehluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso yikuba amankampani wonke akuleli bhizimusi atholiswa usizo phansi komudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokho abahlezi bekwenza. Sile mizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye-National Foods Private Limited, uthi balakho kuvala amafekitali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi lenye impahla abayigayisayo. Uthi lokhe bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kweZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota sesikhwelile. Into esiyaziyo le lasemashopu siyakubona ukuthi siyahlupha, sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekazini umbi iproton umbi kuyini. Kodwa National Foods ngokwayo isithi khona isagwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungimangalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawariwe ingqolo ikhona, kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Food behluke ukuthi baqhubeke ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kusho ukuthi indaba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukutshaya amanzi kakhulu ngoba le sinkwa sakhona asisitholi ngemihlobo etshiyeneyo ngama-companies atshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala, so kusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyabe zingatholakali.
Umphathintambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingasichova inyanga ezintathu kusiyafika ezine uhlupho oluncane obelukhona ngobeluqondana le ndaba zeprize ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GMP.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi kuthi ke omunye lokhe uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izigulane eziningi eHarare ebezifisa ukwelatshwa esibhedlela seParirenyathwa namuhla zithi odokotela bebesala ukubelapha ngoba besithi bakhalele umsebenzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathe kulabanye abantu abeza ubuhlungu obumangalisayo abagomela besesibhedlela lesendaweni ebizwa kuthiwa i-outpatient department. Bathi kulamadokotela avela ubutho kuphela ahlola abagulayo okwenza ukuthi abanye abantu abangaguli kakhulu bengatholi uncedo. Abanye babo batshelwe ngabongi ukuthi babuyele emakhaya ngoba akulamadokotela. Omunye okhulume neStudio 7 eseParirenyathwa Hospital umnumzana Emmanuel Besa obekumele ahlolwe ilihlo.
Ndawo yani ne problem yeziswa. Saka ndakanzindu after 2.
Ngikhathazwa lilihlo. Bangithengi kuye ngemva kwamaviki amabili. Amalanga akhona asenini namhlanje. Kodwa ngithengi fika bathe eklinika ivaliwe. Izavulwa mhla ka 11 kuyona le inyanga. Bathe ngiyinelisa ukuhamba kubo dokotela abazimele bodwa okuyiyo inkinga engikhangelane layo.
Omunye njalo unkosikazi Nyasha Matsika olomntwana olethumba kusibeletho oselamalanga ambalwa ezama ukuthola uncedo esibhedlela lesi.
Mwana wangu akaphinda muchipatara muchechithathu ane mota muchibereko.
Umntana nami wangena esibhedlela ngolwesithathu olwedluleyo ulethumba esibelethweni kodwa usukela khonapho akula dokotela useke wamhlolisisa kwaze kwaba namhlanje. Lapho engizwe esithi kubuye udokotela obikwa engayisuye kakhulumende nguye kuthiwa uzamhlola.
Owenzakala esibhedlela seParirenyathwa wenzakala njalo esibhedlela sempilo kobulawayo lapho abantu abatshelwe khona ukuthi babuyele emakhaya ngenxa yokusekala kwamadokotela. Okwamanje abanye abantu bakhala ngokwenziwa ngezinye izitolo ezithengisa amaphilisi ezifuna ukuthi uzulu athenge imithi ngemali yakwele Melika. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thamsanqa Ncube uthi abanye abantu balakho ukufa nxa izitolo lezi zilokho zifuna ukuthi uzulu athenge amaphilisi ngamadola.
Hayi, indaba yamadokotela lesi sithwalise nzima le ngoba khathesi umuntu nxa mvele esibhedlela ngehlule ukulatshwa imithi yangkhona ithengiswa lapho ethengiswa khona bethu bafuna ama-US dollar. Into yangkhona isisitshayile sibi angazi ukuthi umuntu uzalatshwa mphuma khona kathesi eParirenyathwa vele akulalutho odokotela bayalukusebenza.
Umphathi Ntambo ohlangothi lukahulumende olukhangela ngezimpilakahle udokotela obhadaya moyo usekhuthaza amadokotela ukuthi abuyele emsebenzini. Amadokotela afuna ukuthi uhulumende abaholise imali yemelika athengele izibhedlela konke abakufunayo ukwenzela ukuthi benze kahle imisebenzi yabo lokunye okuthiyeneyo. Ngimele iStudio 7 seHarare nginguGibson Bebe.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo siphatha udaba lwabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF abathi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe ukuze sivumele kuphela abantu abaleminyaka eyokuzalwa engamachumi amahlanu lambili ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le Ukraine lithi ele Russia seliqalisile ukuvumela imikhumbi yalo ukuthi yedlule endaweni ye Sea of Azov kulandela ukuhlaselwa lelizwe le Russia. Ele Democratic Republic of Congo lilisana lomkhuhlane we Ebola ogulwa ngabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amabili. Ele France lithi lokho lihlolisisa udlakela olusanda ukuqhamuka eParis lapho abantu ababhidlize khona izakhiwo eziningi okumangalisayo njalo bajonja lezitolo. Kuqhubekela phambili ukukhalela imuli kamoyi uGeorge H.W. Bush owayengumongameli welizwe leMelika obhubhe ngeviki edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isidumbu sikamoyi uBush sisesigodlweni seMelika eCongress endaweni okuthiwa yiCapitol Rotunda lapho abantu abamvalelisa khona. Ukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizasuswa kuleyo ndawo kusasa sibe sisihanjiswa eNational Cathedral lapho ukhangelwe ukuthi kuza kuba lomthandazo wokugcina kaBush engakangcwatshwa ngolwesithathu eTexas A&M University lapho okwangcwatshwa khona umkakhe uBarbara Bush lomntanakhe oyinkazana. Abantu abaningi abahambe eCapitol Rotunda bathe umoyi uBush wayeyindoda elwela ilungelo labantu bonke eMelika lakwezinye indawo. Omunye wabo umsekeli kamongameli wakwele Melika, umnumzana Mike Pence.
His example will always inspire.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
That was evident to everyone who ever met him.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Paul Ryan kusomlomo wedalele House of Representatives.
Throughout his life of service,
ngesikhathi sempi ye-Cold War njalo sokubhidlika ilizwe le-Soviet Union, wayesikhokhela kahle. Kwathi kufunakala ukuthi kunanzwe umthetho ePersian Gulf, wasikhokhela. Wayesikhokhela ngolwazi ayelalo.
He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations.
Mitch McConnell okukhela idale le-Senate uthe uBush wayeyindoda emadodeni.
Through the Cold War and the Soviet Union's collapse,
sonke isikhathi umongameli Bush wayethanda uNkulunkulu lokuzehlisa. Wayelendlela yokwenza zonke izinto azifisayo ezingafanile ukwenziwa ngabanye abantu. Wayebusa engela kuhlukuluza abantu. Wenza kwaba lenkululeko emangalisayo eMelika.
Abakubandla lama-Democrats abakhuqela unkosikazi Nancy Pelosi ukukhela ibandla leli kudalele House of Representatives labo bancome kakhulu imisebenzi kaBush. Umongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bakhangelwe ukuthi bazabe besemthandazweni wokuvalelisa uBush kusasa eNational Cathedral eWashington DC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingoGibbs Dube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Iningi labo somabhizimusi lithi inzuzo eliyitholayo ilokhu iqhubeka incipha ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubambe abanye ngamandla ukuthi bevale amabhizimusi abo kumbe bengasawavuli nsuku zonke. Ngakwelinye icele umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende usalungisa umthetho ozabamba ngamandla osomabhizimusi abathola imali yakwamanye amazwe ukuthi bathengise impahla zabo ngemali yama-bond notes. Umnini wamavinkili umnumzana Melusi Moyo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi osomabhizimusi kanye labathengi baphakathi kwelitshe lembokodo.
uba nzima ngoba ibhondi lakho ningathengisa ngalo siyafuna i-forex emkambo omnyama liyabe lingasakwami. Nalo ama-location ebhenki yakho nabakhuluma ngayo kayeneli bayabe sithi i-forex kayikho. Bazaba nobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bacine bedabula ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto sezingani ziyafinela. Kanti engxenye bayabe sebezidokshile ukuthi mbeke khangale ukuthi engxenye aba le-change. Kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela. Sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters ifika $10 okutshengisa ukuthi isimo kakhulunga kuhle kuya kusoma kwezabosamabhizinisi ukuthi iyaphambili. Officially singaza ke sithi sinabantu balayo imali yaphandle kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lo ingadi zikahulumende eziholisa i-forex. So umuntu uyabe laye laye eyithole iligali. So singaza ke sikukhuthaze ukuthi kube yindlela yokuthi kuthiwe kakusebenzi i-forex ngoba abantu yebo yenjoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kuba cheaper kwesinye isikhathi ngawuthenga nge-forex.
Njengosomabhizimusi iluphi uhlupho ohlangana lalo? Kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla?
Akukho lula ukuthi ngizithole lezi mpahla. Mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu nalokhu kungekho. Uthi ma ukuthola lapho oda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatho ukuthi ethenga 2 ke-customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa. So kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afuna ngabantu kawatholakali lapho esoda khona ngoba kuba nzima sesi-operate nzima ngibhizinisi.
Kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo.
Uyakusubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula. Abaningi vele babuya bephethe yona ibhondi le. Ungathola nje umuntu wabe se-requesta. So thina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi. Ungathola umuntu wabe se-requesta ukuthi hhayi ngale imali kungaba yimalini. Mhlawumbe cabanga ukuthi kungaba cheaper kungoba ibhondi. So kuba nzima. Ibhondi okwamanje likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina somabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo. Uyawoda into namhlanje nge-2 bhondi uyithengise $3 ufithi uwenze i-profit ye-dollar. Uthi usubuyela usiya wothi uthole $3 yena le. So sesiyigidi singasaqhubekeli phambili ngoba ama-prizes lawa mangu ukukhwela.
Baphila njani abahlali bakobulawayo ngalolu daba?
Baphila nzima izabo ama-basics especially into ezinjengabo-cooking oil nama-drink nje yona siyadrinki isitholakala ku-black market abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi abayenelisi ngemali abayezuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga. Abantu sebephila kanzima sikhangelele kuya kukhefu nje ngoba abantu asuze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayeleyo ngoba izinto sezidula imali yangikhona abalayo ayeneli.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo usomabhizimusi wakobulawayo njalo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngesizwe abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKhezi evillageini yeHalaupa. Ngisithi-ke ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi kuphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
Isikandi.
Ngizwe
lakho ubani?
Ngibizo lami ngusayisiwe Dube.
Ngizwe lami ngusayisiwe Dube.
Kunjani khona ngapha eMelika?
Kunjani khona ngapha eMelika?
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Thina siyadubeka ngapha eZimbabwe.
Ngifunde emhlonhlweni.
Ngifunde emhlonhlweni.
Isikolo sizadilika.
Isikolo sizadilika.
Namadamu akusagqibeleka.
Namadamu siyagqibeleka.
Sisesifundela phandle.
Sisifundela phandle.
Izikolo sizathathwa ngumoya.
Isikolo sizathathwa ngumoya.
Asikwazi singatshela abantu.
Asikwazi ukuthi singatshela abantu.
Igama lami ngumehluli Dube, ngihlala eKhezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda emhlonhlweni but into engidanisayo ukuthi isikolo semhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle, vele akusekancedi ukuthi vele isikolo kusani. Into zonke sezithabalele, le migwaqo ifile, awulante right indlala inkomo amadama sagcibeleka kula muntu okhakelayo ngamadama uthi wagebhe asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele case esigabeni sasemthwane emhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni sekezi endaweni ukuthiwa kusemhlonhlweni. Sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni sesidilika yonke into akusela lutho imgwaqo ifile abantu balambe emakhaya sikwazi ukuthi senzeni.
Ngihlala ePhumula South la. Mina ngenza uMasikandi osambhaqanga ngumsabatha. Ukholo lwami ngikholele ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akula muntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu. Ngenxa yokuthi mina wami umculo azongiculo othukayo, azongiculo nenhlamba, ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona ofuthi into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo. So angiboni inkinga kulokho.
Yes, doctor Zelo ukhethiwe ukuthi kunapha kuMasikandi akusele ngamafutshane ngakhonokho.
Yeah, nginominethiwe kubest Masikandi song yona lethi Zulu liyaduma. Yeah.
Ubona njani uzasithola isiqhuqhu sangkhona?
Yeah, ngokucela ebantwini abayiba abangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi ngakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma bemali.
Ye, kuvotwa njani kona?
Kune-link yeSkies www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ubusu-scrolla, uza-scroll uyefika ku-best Masikandi, kulapho ovota khona ngoba sigqokiwe singu-4 Masikandi, then uyachuza ufuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana.
Sengakaqhubi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangile ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba umongameli abe leminyaka edlula i-52. Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi sivala amanye amafekthali. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC. Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.